Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 23 Nhlangula 2022 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zebandla lezanu PF ele Citizens Coalition for Change lele zafu zikhangelelwe ukufola ezitaladeni zeMakhokhoba lamuhla kuhlelo lokukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho.
Inhloso yethu ngeyokuthi asifisi ukuthi kube lobudlwangudlwangu nokulwa ngesikhathi sama-election.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi azivumelani lenyathelo likahulumende elokubamba amakhansili wonke elizweni jikelele ngamandla ukuthi athenge izimota zokucitsha umlilo kwele Belarus.
Umbiko lo oyedulwe lugada lwe-local government uphikisana nesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama-councils nezingathi izabelo kumele zibe lamandla okuthi zizicabangele ezifuna ukwenza.
Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olwe-tourism, umnumzana Mangaliso Ndlovu, uthi inani lezethekelele ezivakatshela elizweni lilokhe likhuphuka okungathuthukisa umnotho welizwe.
I-220% increase engikhuluma ngayo lawa ngama-international arrivals increase first 4 months. So kuyadengisa ukuthi iZimbabwe iyazakala ilizwe elihle, ilizwe elilokuthula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iziphathamandla zebandla lezanu PF ele Citizens Coalition for Change lele zafu zikhangelelwe ukufola ezitaladeni zeMakhokhoba kwaBulawayo lamuhla kuhlelo lokukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho. Lolu hlelo luqoqwe ngumanyano wamakholwa othiwa Churches Convergence on Conflict and Peace. Lolu hlelo luyaqala ekuseni ngehola lethumi esontweni ye-Church of Christ bese kufolwa ngezitalada. Abaqoqa lomkhankaso bathi amapholisa aseyazisiwe. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zamabandla wonke la akuma umbuthano lo yehlule. Kodwa sixoxe lomunye wabaqoqa lolu hlelo, umfundisi Kevin Tony Mpofu, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Inhloso yethu ngeyokuthi asifisi ukuthi kube lobudlwangudlwangu nokulwa ngesikhathi sama-election. Lanxa sesihlalisene singama-political parties sifisa ukuthi sibe ndawonye sizwanane, sehlukane ngemibono lama ethu, sehlukane ngokuthi mina ngiwebandla elithile, kodwa kungasifikisi esikhathini sokuthi singavumeli ukuthi abanye bephile phakathi wethu. Yikho kusenza senze leyo mcimbi ukuthi phakathi kukhuwa mzilikazi kube nalokhu kuthula lokwamukelana ngalokhu esiyikho khona, siphilisane ngokuthula okungelamsindo.
Manje ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini elizaba likutshela uZulu lapho eliyaba likhuluma khona?
Esiyaba sikutshela uZulu yikuthi asibeni ngabantu abaphilisana kuhle, sibe ngabantu abavumayo lokwamukela ukuthi kasiboni ngeso linye, sibe ngabantu abavumayo ukuthi ivele ingqondo zabantu zihlukene. Okuhle noma singaxoxisana, sizame ukuqondisana, sibonisana, sikwenze ngokuthula singelakho udlangudlwangu. Okwesibili esifisa ukuthi esiyabe sikulayela abantu lokukutshengisa abantu yikuthi lawa ama-political parties esiyabe silawo baye betshengisa ukuthi bazimise sele ukuthi kungabikhona ukulwa phakathi kwabo lanxa kufika isikhathi lesi esokuthi sokusiyancintiswana ekhethweni. Imlayezelo okhona kakhulu omunye ngokuthi abatsha masingavumi ukuthi sisetshenziswe ukwenza udlame phakathi kwesigaba sakithi. Ama-political parties abantu abazabuya isikhangelele kube ukuthi kuzaba labatsha abazabe bekhona kulabadala abakhona. Abatsha labo yibe sizabe sikhangelele kibo ukuthi yibo abazabe bekhuluma umlayezelo leyo esizaba sikhuluma ngayo. Sifisa kube yibo abakhulumayo kwenza ukuthi abanye abatsha laba labo bebone kibo. Yiyo inhloso yethu.
Alilayo yini injongo yokuthi liyenze uhlelo lolu lube ngolwenzwa ilizwe lonke jikelele?
Sikhangelele ukuthi singakwenza lapha emakhokhoba mzilikazi. Sikhangelele ukuthi imphumela yakhona isabalale siya kwamanye amawadi khona lapha kobulawayo. Ngokunjalo ke sesikhangelele ukuthi abanye labo bazafunda lokhu esikwenzayo kulolu uhlelo le-CCCP njengoba iZCA isikhona kuma province wonke. Sithemba abanye labo abafundileyo abakhona ngala bangama peace ambassador baza kuthatha lokhu bekusebenzise. Mhlawumbe kungikho okungasiza elizwe lethu ngoba yikho sokukhangelekile ukuthi thina bantu esingaphansi ngapha siqale thina ukutshengisa ukuthula kwenzela ukuthi singaxegwa ngabanye abantu.
Alo ke ngumfundisi Kevin Tony Mpofu obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ithi ayivumelani lenyathelo likamphathi Ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo elokubamba amakhansili ngamandla ukuthi athenge izimoto zokucitha umlilo kwele Belarus ngoba uhulumende ethethe isinqumo lesi engakhulumisananga labo manisipala. Umoyo ubhalele amakhansili amadolobho wonke elizwe ewazisa ukuthi kumele enze lokhu elandela isivumelwano esalotshelwana phakathi kukahulumende weZimbabwe lowe Belarus. Uthi imota eyodwa ibiza imali ephose ingene kungxenye yesigidi samadola eMelika, US$464,000. Kodwa ukucubungula okwenziwe iStudio 7 kuveza ukuba imota lezi zilentengo ephansi kakhulu kulaleyo ekhulunywa ngumoyo ngoba zingatholakala ngamadola aphansi kwekhulu elilodwa, $90,000 imota inye. Imoyo uthi amakhansili kumele asebenzise imali ayiphiwa nguhulumende phansi kohlelo lwe-devolution. Kodwa amakhansili athi kumele avunyelwe ukuzidingela imoda zomlilo ezibiza imali ephansi ngoba le ekhulunywa nguhulumende inengi kakhulu. UZulu laye uthi okwenziwa nguhulumende lokhu kungani kulenkohlakalo phakathi. Umanisipala weHarare uthi uzaphikisa umlayo kamoyo lo emthethwandaba. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Umbiko lo oyethulwe lugatsha le-local government uphikisana lesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama-councils kumbe singathi izabelo kumele zibe lamandla okuthi zizicabangele ezifuna ukukwenza. Bangaxoxisana lohulumende wesingathi i-central government kuphela nxa kuyikuthi kulokunye abakudinga khona ngale. Kodwa ke-devolution ibeka sobala ukuthi amandla ezabelweni, amandla ezigabeni, amandla ebantwini. Kodwa nxa sokubuya imbiko yokuthi kumele benze lokhu bengazange babuzwe batsho bona abakutshoyo khonokuyana akusahambelani lokulotshwe kusekelo sombuso ngoba nxa sikhuluma nge-devolution sikhuluma ukuthi izabelo kumbe izigaba kumele zibe namandla okuzicabangela lokuzenzela ezifisa ukuthi zikwenze okungathuthukisa izimpilo zabantu.
Lina njengenhlanganiso emela izakhamizi lifisa ukuthi luphathwe njani kahle kahle lolu daba?
Kumele kwenzakale ukuthi ama councils kumele anikwe ithuba lokuthi wona azicabangela afuna ukwenza. Nxa kuyikuthi uhulumende ufuna ukuthi izimotors zokucitha imlilo zibe ziningi kuma councils achiyeneyo, ngathi ukuthi ama councils ona kadinga ama quotation alezo zimota, njalo bona ama councils asezazikhethele ukuthi afuna ukuthenga ngapi lezo zimota. Kulokuthi bahle batshele le price ukuthi imotors zakho zabe ziyimali engaka khona. Kana ke ikho kudala ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa, ngoba yena lo hamba wakwenza i quotation anga consult ama councilors kumbe ama councils achiyeneyo ukwenze njani, because nxa sikhuluma nge-devolution sithi amandla ebantwini, amandla ezigabeni, izigaba lezo ziyabe ziyizwe ezivumileyo iziphi, nxa kuyikuthi ama-councils lawa athi kakwazi ukuthi kuhambe njani. Yena lowo selamandla okuthi anqumele ilizwe lonke ehlezi kwenye indawo ekhathana khonale ukuthatha ngaphi khonoko. So yikho esikusolayo khona ukuthi kathi bakwenza njani, ngoba sikhangela ukuthi ilizwe kade selibe selisondela ku-full implementation of i-devolution, kodwa nxa lokhu centralize izinto zonke, then njengeZimbabwe kasiyindawo.
Udaba lokuvalwa kwamanzi ikhansili ngoba isithi asesilela emadamu oluqale kumalanga asanda kwedlula, luhamba njani lona kulezi nsuku?
Uhlelo lokuvalwa kwamanzi ibulala sithi council okwamahola amabili lane kusiya ngokuthi lokuthi yiliphi luqalisile ke kuvika epheleleyo. Esikunanzela kakhulu ukuthi ukuvala sibili balandela isketchu sakhona, kodwa nxa sokumele bavule abasalandeli isikhathi okumele bavule ngaso. Uzafika ukuthi engxa yamanzi kwezinye indawo azafika after 12 hours, kwezinye indawo azafika after 20 hours, kusiya ngokuthi bangaphi komango. Ngokukhala ke yikho esingani thiwa siyakusola thina njengezakhamizi ukuthi nxa kumele amanzi avulwe ekuseni mbe ngo-7:30, kawavulwe ngo-7:30, hatsho ukuthi abantu baze bayithola amanzi ntambama songama-8 songama-9. Khonokhayana ke kwenza ukuthi izinto zingahambi kuhle ezindlini zabantu, ngenxa yokuthi umuntu uyabe planile ukuthi ngizabe ngingela amanzi okwesikhathi esingaka esithi i-water shedding for 24 hours. So nxa kuyikuthi-ke asevulwa, kawavulwe ngesikhathi ukuze abantu benelise ukuthi baplane kuhle kungaze kwagcina sokusiwa lezi ngcekeza ezindlini ezishiyeshiyeneyo. Khonokhana kungagcina kubangela ukuthi kube lo kumemetheka kwemikhuhlane egoqela ocholera leminye nje ebangelwa ukuswelakala kwamanzi.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Sehlulekile ukukhuluma lomphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo. Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe le-tourism umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi inani lezethekeleli ezivakatshela elizweni lilokhe likhuphuka okungathuthukisa umnotho welizwe. Kungqoqo le-Studio 7 umnumzana Ndlovu uthi inani labahlali beZimbabwe abavakatshela endaweni zokuzithokozisa elizweni lalo liyakhuphuka ngenxa yenhlelo zikahulumende lezamankampani ezokuhuga abantu ukuthi bethekelele lezi ndawo. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ngiyathuthiseka ngalapho esesikhona nasikhangela iminyaka emibili leyana edlulileyo lalapho esesikhona khathesi abantu asebebuyile bezithola khathesi ama-figures akhona sile nesikhiwa more than 220% increase sikhangela i-first quarter. In fact, first 4 months izomnyaka, inyanga ezine ezomnyaka from uZibandlela kuya kumabanga kutshengisa ukuthi labantu abaningi asebebuya, kodwa besikuthi ngabe kuyedlula nabo. Sikhangela njalo nxathi siya kumahotela yethu kwathi bona i-occupancy yabo average ku-60% ukuthiya phezulu. It is very good, kuhle kakhulu lokhu, kutshengisa nje ukuthi lokuthi ivula. Engikuthanda kakhulu ukuthi lokuvakatshela kwezindawo zakithi nabantu bakithi sokusezingeni eliphezulu. I-COVID yasifundisa khonokho ukuthi sikhuthaze abantu bakithi ukuthi bevakatshe, njalo labantu bama-tourism facilities kugoqela amahotela lezinye indawo sebekwazi ukuthi babe lama-discount avela aqondane labantu ama-locals amaZimbabwe. Nathi singuhulumende sinama-special rebate aqondana labantu beZimbabwe, i-domestic tourism, sile waiver ye-VAT abangayibhadaliyo. Bona ngani lapho siya khona, sivele thina sijale ukuba le strong third and fourth quarter. nxa ingavuyanga se-survivor umqando lowo lapho etshiya khona i-tourism yethu izaphenduka and izaphenduka isezingeni eliphezulu.
Aya abemzini-ke ukukhona yini okunye okungabahuga lingathuma umoya elizwe umi kuhle kwezomnotho kumi kuhle ukuthi bengeza ngobuningi ba
220% increase engikhuluma ngayo lawa ngama international arrivals increase since 4 months. So kuyatshengisa ukuthi iZimbabwe iyazakala ilizwe elihle ilizwe elilokuthula. Siyathule nje thina abantu siliphambanise ngokubona ngani kuyasinceda ukukhuluma kuze nelizwe lethu ilizwe elihle kakhulu. Na ngike ngaba se-CDM2 isago ngithi abantu ababekhuluma nje ngokuthi iZimbabwe injani. Besithi sebezama ukuba la le mthimba yabantu abazabuya bezovakasha njengoba sekuvuliwe kanje. Iningi labo limelele ukuthi singena kusama ngo-August laphansi. Sile-advantage yokuthi sile-product yethu yilizwe lethu. I-product yethu ngabantu abalobuntu, abantu abathanda izethekeli. Yikho sifuna ukukusebenzisa kakhulu ukuthi sinyuse abantu bebuye lapha ngobuningi babo. Ngibona ngani le-ZTA besizama nje ukuthi siyiqinise kumaviki adlulileyo ma ukwanile sinike ibhodi entsha kulo CEO omutsha ozasebenza la ebalithini elize likhona. Ngibona ngani imizamo yokuthi silethe abantu bezovakasha lapha hhayi isezingeni eliphezulu njalo sidala ubudlelwano obuseduze kakhulu le-private sector ukuze imizamo yabo lemizamo kahulumende incedisane ekuthini ilethe abantu bezovakashela ilizwe la. Ngibona ngani kuningi elizabe likuza sesiku-full gear ngoba sesiphumile ku-COVID. Mina ngaba lo mnyama ngoba ngele nyanga ezinhlanu ngibe nguminister we-tourism i-COVID yahle yangena kwabuya ama-lockdown for 2 years. Bezifokhasa kakhulu lapha kodwa sesithe thina kuthi siyisikhathi esikhu ukuthi siplane sibone ukuthi how do we recover better. Silivisela njani i-tourism yethu ukuthi ibe sezingene ledlula lapho eke yaba khona nxa sibala siyala ukukhangela u-2018 njengomnyaka esathola abantu abaningi kakhulu khona. Sifuna ukuthi sedlule khona lapho ukuze abantu ngendlela abanoma ngayo ilizwe leli sibona nganasikhathi sifike ku-full potential yethu.
Hello ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe obexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezaya kwele-Turkey ukuyadinga umsebenzi esezenzwe izigqili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani yencingo e-Econet iyaxolisa ukucisha kwamagagasi ayo izolo emini. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani basakazi abahleli nelisakazela umsakazi omuhle endithanda kwami kokufa. Imini igama ke ngibonisa ngilapha ke kwele Botswana. Eyi abakwethu siphila nzima bakithi kodwa ngigqugquzela bonke nje ontanga ukuthi ke singahamba nje siyevota sirejistele ukuvota ukuthi nje makufikawo umnyaka ozayo 2023 bantu. Yeyi hluphekile lapho esikhona siphila njengenyamazana bakithi lokuthi ngasibuquti ya kunzima. Kuphele zani le nyamazana le izani le izibizwa ukuthi isili yona 2023 azizoyibonisa sambeni sibili siyevota.
Salibonani, salibonani baba studio 7 lenjani lonke nje siyabonga umusa wenu elisilethela indaba zezimbabwe ezimnandi kangaka. Yami ngithanda nje ukuthi ngiyithi bakithi kumele sakhulayo akilizame lihambe bakithi ekuvoteni siyenivota sizame nini sikhiphe nini uduko lolu lokwe ngumkhuhlane umkhuhlane sibili lawa ngazi ukuthi ungaba ngumhlobo bani ngoba ngazi ayi COVID dinga sithi wumbe hayi COVID ingcono ngoba nanku isivikele kulini lumbu sokuyesikiwo sithele nzima sithele nzima kakhulu kanyelani utizani ibulala njalo abantu hambe kuyini konke ukufa kwamalungu esisiyo okubuhlungu okuzwisa ubuhlungu kangaka asihambe asisukumeni izihlobo zethu sisukumeni ngobuningi bethu sihambenini siyevota uNkulunkulu ngenela ngenela ngalumbu umbuso wezano ekho okhona siyacela uNkulunkulu siguqa phambi kobuso bakho silokhu sicela siyacela Nkosi Nkosi ngenela ngalumbuso omubi kangaka Nkosi ngenela ngenela baba siyabonga ngiyabonga kini lonke ungani lingayivuli umlayezo wami lo ngabe uzwa bekuzwa bezano ukuthi sithwele nzima sihlobo sithwele nzima
salibonani salibonani kusidethelele njani hayi sesiza ngani siyalihlupha shemo ngoba singeke sithule ngoba hayi sekukhathale esisacela ukuthi lingasisiza yini bakithi hayi elingasithembisa ngakho sicela ukwazi ukuthi baye madoda sifuna ukuya ekhaya labantu bayahlupheka abantu bayahlupheka eqiniso lonke abantu bayahlupheka and sesisacina siyibeka ku-702 isteshon esibroadcasta lapha e-South Africa ukuthi labo bazame ukusicelela anybody ama-well wishers angakhona ukusisiza ngale ndaba yethu ngoba hei abantu bacela ukuya ekhaya ya intoka zisamanga kathi ya asilandaba lokuthi siyafika siphila kanjani kodwa nje sesifunde izinto eziningi siyakhona ukufika sisebenzisa khonokho esikufundileyo ukuthi siphile ya hhayi hayi siyacela siyacela ukuthi size yini ngoba nale transport cost layo sizakhuphuka kanje abantu abanyeke bakhone ngizinalasiziphekade ukuthi bakhokhele impahla yabo abanayo baphinde bakhokhele lokuya emakhaya and I'm sure bangakhona ukuzisiza ngento yokuthi impahla yabo sihambe kodwa bona bakhona ukuhambisa abantu babona siyabona
salibonani salibonani ma-studio mahle salibonani ku-studio esihle elisinika indawo ezimnandi lonke siyalibingelela elisebenza emsakazweni we-studio hhayi bengifunaukuphelwalo mfana wasebhinga lowo yena ukuthi izalo imenzele okuhle yes of course yena ingamenzela okuhle ngoba uyavuma ngoba udla yedwa mus udla yedwa akadli labanye abantu ngoba nangomunye wake ube ebhinga semphendule mani siyabo siyasazi sidonga yathi lami ngiphuma ebhinga nje ngikhuluma kanje ngisele ufani ku-district ngiyayazi ibhinga yonke le so yena-ke besidla kuzanu njengoba nje siyabazi abantu abadla kuzanu njengabogawole sibantu badla kuzanu nawo siyabazi abantu abadla kuzanu vela asozelahle into abadla kuyo musi ngoba noma isiya sibhobokile mayedlela kiso ngesakhe musi masithi yamahle ngiyabingelela kini lonke empindlela amazimbabweni wonke ahluphekayo lahleli kahle anjengawezanu so ngicela wakhipha ama-records ami bantu anisawezwa manje anisawakhuphe emoyeni anisawezwa noma ngifaka umbono anisawezwa ngangifake kagawule lapha lo chuma lapho ukuthi bona njengoba bemele izanu behamandebele nje kumbe amashona abaje kuhle bangathi nje ngempuku besisulela phansi ngoba lathi funa ukudla njengaba the sisemazweni siyahlupheka siyazizwa ani bayakhala ngapha ngasebutswana yabona ziningi into abakhala ngazo abantu kodwa bona basutha ngoba mhlaba yi-500 abadlayo abantu bezimbabwe khona apha abasuthaa kahle kahle abangakhaliwe the rest iyakhala siyacela studio 7 bantu isikhiphele imibono yonke esiyifaka kini um kumbe kube izinews kwelinye ilanga ukuze izanu i-understande ngoba abantu bezanu baqamba amanga always baqamba amanga always siyabazi baqamba amanga siyabona
ndingelele laphana ku-studio 7 izimbabwe yok lapha mina ngithanda ukupolitika baba wena wenhlanzi lo wasedinga lesikepe sakho usenhlanzi wena ma ubona ukuthi wena uyathiya inhlanzi zakho waphiwa isikepa usayidingako zama ukucabangela abantu bonke abasezimbabwe umhlaba wonke ukuthi wonke asezimbabwe izimbabwe yonke njengoba uyibona igcwele umhlaba wonke sisemazweni uyabona wena ukuthi usesitshela ngendaba zenhlanzi ukuthi wena abantu abafuni ukucabanga abesisi wathi wathi uyabona zama ukucabanga nje ma uza kuphawula kupha ustudio sephawula izinto ezilengqondo ungasitsheli ngenhlanzi
yesalibonani studio 7 kwindawo zonke lapha elikhona hhayi la midinke ngikhulume njengoba namhla mphendula lindoda engizuyikhulume ekuseni itiyoni ibuzwa ukuthi manje njengoba ma ngabe kuthi uchamiso sengawina laba abantu abasemapulazini abahlala emapulazini bangayenziwayo hhayi laphana ndoda mina zawuphendula kwelam isayidi ngendlela engibona ngayo la abantu abasemapulazini ngibona ngani bona abantu ababafakayo yiyofana ukuthi bebuze bona ukuthi beyenze njani ngoba lalawo mapulazi ngala abanye abantu babehlakala ahlakaniphile ngabafaka inkomo phakathi kulokuthi beyakhe ngoba umdala umgaba wayekhona ukuthi into le yinto nje isikhatshana abantu bengayazi lina laqhubeka liyakhe emapulazini ngala ahlakaniphile ngala afaka inkomo zenu kadesi ngale yabeluke livusile izwe lenza inyama lithengisa kulokuyakhe imikhukhu phakathi emapulazini into ezingakhanyiwe
salibonani balaleli besitudio 7 salibonani sebenze esitudio 7 sokuseni ngiyalungelela lo ngithi uhlupho olukhona kuleli lizwe ngeke luphele futhi nxa amalungelo abantu ayephulwa uhulumende kavuli ebe khuluma ezinye izinto eziyizitori ezifaka kustudio 7 ezingayenzakaliyo ezimbabwe kwathiwa lo nyaka kula muntu ezasale ngelabhesi kuleli lizwe kwathiwa futhi amabhesi layo abengelambuso mina ngivele ekhezuzo bengiye kumabhesi bafika bathi bona kangiyedinga unina womntwana egoli mina egoli angikwazi lakho kozulu khonapho ke kwanina womntwana angikwazi indoda lusekhulu lule 22 years ukuthi asebenze kunzima ngoba engelasithuba so ukuthi kuncedise kanjani uhulumende kavuma ukuthi umuntu okhulisa umuntu nguye umzali womuntu nxa umntwana ekhuliswe ngumama umama kamthathisi nxa umntwana ekhuliswe ngubaba ubaba kamthathisi ngoba kuyabe kule sizathu sokuthi wayekhuliswa ngubaba umama nxa umama sesethethwe ngomunye umuntu ukuthi ulanda umuntu egumeni lakhe uyabe usiyamhlukuluza angasuka athi indoda yakhe le South Africa abuye lapha ezimbabwe kuyabe kulungile yini ngitho ukuthi uhulumende kakubone khonokho akulungisile futhi akuqondise akubone njengendlela eqondileyo la bantu abasebenzayo nxa bekhala nsuku zonke ama-civil servants bede hayi hayi ngemali uhulumende kavuma Dathi sinje njengama-farmers ngama-civil servants. Watetshela amazwe amanga wathi ama-farmers nama-miners bazabhatala okufana naye. Half bond, half lease. Kodwa thina njengama-farmers asikazi sithole lito till today ngikhuluma. Asikazi. Lama-use akhona nala ama-bond akhona asikazi siwabone siyabe sinikwa ama-figures. Futhi siwanikwa muva kwesikhathi esephelile ngoba nxa ngingafaka amabeli ngithathe 4 months. Kungathiwa ibhondi liyawa uyala. Kodwa ibhondi liyawa badala. Sinikwa ama-100 abe sengama-6 rand. Kambe uyakulima amabeli anganani. Wathengisa nge-6 rand. Uhulumende kalungisisa amabhudala. Njalo uhulumende wezana uyakwazi lapha akhiya khona imali yelizwe uyakwazi futhi okungenzeka ukuthi imali ingene elizweni kodwa ngenxa yokuthi nje bafuna izitulo lokuncindezela abanye abantu abake basikhulu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Ngokwezemelika umongameli Joe Biden usehlise umthelo wamafutha ezimota ukwenzela ukuthi uZulu athenge lawa mafutha ngentengo ephansi. Lokhu kwenzakala intengo yokudla lenye impahla ikhwela mahlayana ezitolo. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lomnumzana Dan Moyo ecubungula lingxoxo.
Ukukhuphuka kwentengo into engingathi iaffecta wonke umuntu regardless of ibala ukuthi umuntu omnyama noma ungumlungu and masikhangela izinto ezenze ukubana intengo zikhuphuke ngendlela ezikhuphuke ngakhona angiboni ukuthi iblame ingaba kuJoe Biden ngoba izinto ezenzekeleyo ukuthi size sifike lapho akusuye owenza ukuthi zenzeke okokuqala kule 2 years yeCOVID esiphuma kiyo manje engingathi ilokhu ikhona ngoba njalo silokhu esisizwa amavarianti siyabona endaweni esifana lapho China kulokhu kusiba lama-lockdown so izinto ezinjalo zonke ziya-affecta i-supply so kule supply chain problem ekhona ngoba izinto eziningi ezisetshenziswa ngabantu lana ziproduswa e-China and therefore ma kuthi e-China kulama-lockdown izinto eziningi azihambi ngendlela so kule shortage ma sikhangela i-economics ikhuluma nge-demand and supply so ma kule shortage yezinto i-supply mayishota intengo ziyakhuphuka ukukhuphuka kwe-especially sengingathi i-petrol i-fuel yinto vele ehlupha kakhulu ngoba i-affecta izinto eziningi ngoba once i-fuel ingakhuphuka lezinye izinto lazo ziyaqala ukukhuphuka ngoba i-transport iyabe isikhuphukile so ama-companies afake i-markup yawo entengweni yezinto basuke sibona izinto zikhuphuka
manje ngokubona kwakho singabona na ilizwe le-Melika siba kusibanga esiphose sihambelane lalokho esiyasi kubone kwamanye amazwe ukuthi abantu bayagcina bedubeka lokwani ubona kusenzakala yini?
Cha, angiboni mina kusenzakala lokhu ngoba i-America ilomnotho omkhulu kabi i-number one economy umhlaba wonke jikelele nje njalo siyabona ukuthi i-dollar i-currency yabo ilokhu inyuka
isiba stronger and stronger, even though izinto zingamanga kahle. So angiboni mina America ingawa ize ifike ezingeni lamazwe ahluphekayo. Yes, kuzoba lobunzima esibubonayo ngokukhuphuka kwezinto, kodwa masikhangela i-unemployment rate ilokhu iphansi kubo 3.6%. Imisebenzi minengi nje, abantu yibo nje abanye abavilaphayo ukuthi badinga imisebenzi. So angiboni ukuthi i-America singayifananisa lamanye amazwe okuhlutshekwa khona, ngoba ama-institutions ayo aqinile, ama-monetary policies abo, lama-fiscal policies abo, bayakwazi ukuthi bakontrole ukukhuphuka kwezinto, njalo futhi bayimake sure ukuthi imisebenzi ilokhe isiba khona, abantu bakwazi ukusebenza, bakwazi ukuzibhekela. So hayi, i-America singayicabangeli ukuthi ingaziwe izifike kuzinga lama countries la esiwabonayo ukudutshekwa khona.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ucubungula izombusazo ebesixoxela ecingweni eseVirginia ngapha kwele Melika. Hayi, zulukandaba, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF leze Citizens Coalition for Change kunye leZAPU zizafola ezitalateni eMakhokhova. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.